ePhalamende kulomthetho okuthiwa Parliament Privilege. Uma ungakhuluma ePhalamende uvikelwe ngumthetho welizwe. Ungasola bani ngisho lo president ofake emthethweni ungamsola vele akulacala. Sesimangala ukuthi iZANU PF isebenzisa uloya wabo waye independent waze bamncenga wangena kibo Jonathan Samkambi namhla sekhuphe inkalakatha yendaba yokuthi ufuna ukuthi amalunga ang-118 ajeziswe yiPhalamende amanye abhadale imali efika 1.2 million RTGS amanye abhadale 400,000 each ngenxa yokuthi bala ukulalela izinto ezingalamsikantsho ezazikhuluma ngu-Emmerson Mnangagwa upresident weZANU-PF. IParliamente ilomthetho ukuthi ungabona umunye umuntu ekhuluma into engakuthabisiyo noma ekuconilayo noma engalangqondo ule mvumo yokusukuma uzihambele esithi yi-walkout. Konke lokho okwenziwa yiParliamente is unconstitutional. Kungabe silamakhothi angekho ngaphansi kweZANU-PF ngabe vele into izahlilahlelwe emangweni njengenkomo elomkhala.
Kuyini eliza kwenza pho?
Bazamile ukusebenzisa izikhothamakhe zabo ezingonzora lomunye ongamaphathi ukudiliza ibandla bakubona kungani sokubasinda namhla sebebisa umthetho abawukhandileyo besenzela ukuthi baxotshe abantu. Kunganani akula muntu ozanikinyeka. We will never relent from the truth until logical conclusion where we are going to enjoy rule of law and all freedoms unabated. Nizama ukutshela amaZimbabweni ukuthi yincwala okwenziwe ePhalamende yeZimbabwe. Labantu ede bengaboni iqiniso sekuzakhanya ukuthi nanti ibandla elimele abantu elizondwa yiZANU-PF. Bafuna izikhothamakhe zabo njengoSmith wayesebenza labo mzuriwa bacina sebehlanzwe ngama-freedom fighters.